umnumzana Job Sikhala obe kade esejele ngecala leli abade belibiza bethi obstruction, abaningi bethu besicabanga ukuthi licala beliphekiwe. Inkundla ye-High Court sivumelane lathi yathi u-magistrate wenza iphutha ngokuthi athole u-Job Sikhala ele cala ele obstruction. So yasi genqula ke lesi sinqumo sika magistrate conviction kanye le sentence.
Ngathi ke linalikubona njani khonokho baba Mlalazi?
Sivumelana layo ke i-High Court yona sihlala sisitsho nje nsuku zonke ukuba nomnumzana uJob Sikhala uyi-victim yalokho okubizwa kuthiwa yi-political witch hunt. UJob Sikhala amacala lawo ethi sakawekho ngamacala aphekwayo and sicabanga ukuthi aphekwa yizanu ukuze bancindezele i-opposition. Siyabonga ke i-High Court kubonile, sinethemba lokubana la macala amanye alandelayo or asesele azatholakala ngendlela efanayo kubana ngamacala angekho. Ngiyethemba njalo lokuthi bona laba bezanuphefa abahlala bepheka lezi zinto bayabona ukuthi into zabo kazikho, njalo bazafika lapha bagcina khona baziyeke. UJob Sikhala usehlale ejele for isikhathi eside, amalungelo akhe anjengalawo okuba lelungelo le-bail uncindezele kuwo, njalo ilungelo le-fair trial sicabanga ukuthi uJob Sikhala akalalo, bamthathela nsuku zonke. Yikho-ke sehlale umnyaka wonke esejele elokho kusenziwa i-trial. Kathi i-trial bani ethatha isikhathi sonke lesi nxa bekholwa kubana amacala akhona? So silethemba lokubana ngolunye usuku umnumzana uJob Sikhala uzathola inkululeko. Inkululeko edinga ngabantu bonke baseZimbabwe, njalo silesifiso sokubana abantu bathi rally behind.